Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuNtulikazi 2023 wokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokunhlophele. Ngikwazi ukuthi kwabami umphumamani nawusafila kumbe loke ngale ngasewashona kodwa ngangiyakwazi ukuthulele ngayo kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodo.
Bakhala abantwana abalabazali lezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi sombhukazwe wekukurahondi.
Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe. Ilungelo elilalo lancane lezikhipha abanye lilala ezizibhokile.
Induna lezakamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ekuqhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurongwe eMashonaland West lapho kutshaywe kwalinyazwa abakubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Kama.
Omunye wabatshaywe kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leTCCC kuward 13 eChipinge East. Abanye abatshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Ruizi abahlala eHurongwe bathi batshaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center bathi babikele amapolisa ngokubehleleyo. Udloko uthi utshaywe kabuhlungu eChipinge.
Sekentam ndopa vakazondi bata mushoti ngatiende naye vandisunga makafs vandisa
vanibamba besithi bahambe lami vangifaka izankosi vangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yeRwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU-PF vanoitwa Pemo Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcini sihlalo weZANU-PF uPemo Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokhe detshela abantu ngapha eMandebeleni eKezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwesandleni senxele uyabekhombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapolisa, ama-CIO, amateacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali. Akula ngitsho lo muntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangusana abakapula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sinokuthula.
Kodwa umnumzana abekezela gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Nxa sikhangele ama incidents la ayenzakalayo ay violence atshengisa ukuthi iZANU PF endala lokungajintshanga ukuphuma ukukhitshwa kwenza umgabe kokungakhitshela ukuthi bamkhiphela ukuthi mubi kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya unkomo lezaphu after amaNdebele amaningi bule esebuleyo ngeviolence kubangwa amavoti lokhu kuyona le iZANU PF silayo namuhla eningi maswabi ngoba sokuyeqelela kubantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitaudze ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kwakukhulunywa ngomunye ukuba le rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law, bayephandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela izizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwabo. So ekugcine ngenxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu ku-Ward 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengo-Ward 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukuqalela inkhangelo yobana kulama-key systems. Izinto ezizo ezikhangelela ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhale ezemfundo education, nanje ukuthi education yokuqalela singathuthukisa kanjani kathi izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele usazini Ngwenya owebandla leZANU PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu nakathi sokhe siqhebaqhebana lapha labanzani bantu lalemthwakazi labesisi angazi bona umbeba bangafuthi sihlangane hayi mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla lemthwakazi Republic Party.
Lapha laqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Xa sisiyangena ezekhi ukuthi apase kumbe ahlolwe ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha, kwatholakala ukuthi ibizwe lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu, ngibone ngathi ngu-Ward 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Kuye nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lanqalile ezikhipha abanye lilala ezigqokile. Ilungelo leli lizigqokele lize liphelazwe phandle lingabonakali lizigqokile. Nalakhipha se-political party lekhadi alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni obuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa usekhulume kaningi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukuxoxela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla le-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elowagweru kobulawela kwezinye indawo zelizwe, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Bayaxabana abazancelisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selowagweru lezinye indawo, lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. Kobulawayo angabasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Matheli Hlalo ubefuna ukuba ngusenator.
Wanjele ukuthi angiphuzile sebefaka umuntu.
Ukusazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kulubulawa. Uthethe abantu esingakwaziyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngobana ngabathengisi. Bathola imali zefazi sisekwazi. Angazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni sentumbane njube edalela ephalamende emele i-CCC. Uphasa Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu. Ucela ukuthula.
Siyakhemina ubulawayo abe ngubulawayo omuhle. Ubulawayo lothando. Ubulawayo lokuthandana. Ubulawayo
Okudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelweni sevungu abahlaleli abasekeli bebandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelungu abedala lephalamende abathi ukhitshwe yifazi yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba. Ukazana Shamene Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Kubele kumenemene okube khona. Una namhlanje imdubo wawadi yakhala lama wadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kwamavoti la abe khona. Silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwaziya zesulwa ngubani ngo-MP wethu ohlulizwe wakhishwa esihlalweni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-CCC kuye nalowo okwanise ukuthi athole ama chance okungena.
Omunye ukhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
U-Omega Sibanda ube indoda akadizama ngoba nanku amarikeshini asisalile ndlini nambondi kusabhutsha lokalami.
Kukanti abe-CCC kulindawo labo basola ozamele leli bandla evungu. Ukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho-ke uzadlisa leli bandla. Unkosazi Grace Sithuma uyakufakaza lokhu.
Izanu iyathatha vele. Iyathatha kubu-MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela i-ZANU-PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izanu yabe isiyafoja ama-signature kulabanye-ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-CCC abameli i-CCC kubana indaba yokufoja iyicala elizweni lezimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulabo abangenwe entweni ye-ZANU-PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela i-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-CCC lamanye amabandla njalo lakuzimbabwe electoral commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll. Ifazi ayizange ingenele umsebenzi we-ZEC. Ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampenela i-ZANU-PF. So ngakho-ke lokhu ngamangala isaza ukubana ifazi yezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma le zinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi yetsholotshongo umnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo madlayana. Kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifaka buhlungu mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka 1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokuchiswa kwabo ngesikhathi so mbuqazo wegugu rawundi yesigabeni sesalankomo umnumzana Nhlanhla Mlilo oseleminyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labo makhelwane abachiselwa ezindlini yi-5th brigade
awunjabulisi ngoba lamanje lokho emhlophele angikwazi ukuthi ubabami umpumulo wami ngawusaphila kumbe lokho engabe ngasakahlona kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngabo kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotha
Unkosikazi Ntombana Sibanda oseleminyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi uthi igugura wundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye
Lapha kwendini sachiselwa phakathi ngathi zikhewu asiqwamuleni umgubazi lo sibe sidubule phansi saphuma lozikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle abachanga endlini badutshulela phandle sabaleka thina lobozikhewu onamphathi saphuma sabaleka azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho
Amazwe akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha balondoloza okwakusele ncwaba linye uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo
basitshela ukuthi abafuna izaphu babame ngapha abafuna izani kwami ngapha salayiniswa salayina ababe sasikuzaphu sasibaningi saba baningi abezani baba batiswana
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owaye ngumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalelwa izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugu rawundi
ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswele abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe
amazwe kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ukufakazi bokwenzeka echolotsho buyadabukisa
We see names of women and babies what security threats did they cause
esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sobudlwamudlwamu ababebenza Kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni, sibona amabizo abesifazana kanye lensane, yikudlwangudlwangu bani ababenzayo. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya, kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini, kasivumelani laye. Ngoba kwakuyisiga sobuqili.
UMandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulindawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North leMidlands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugu rawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Inani labantu ababulawa yigugu rawundi lethulwa yenhlanganiso Catholic Commission for Justice and Peace lezinye umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo semathebelele North uthi kunengi okuzakwenziwa nguhulumende mayelana lombhoqazi wegugu rawundi
sesingatshelwa yilokhu zenzo sesingatshelwa yizinduna
wasekusokelelwa ngubaba uCharumbira lezinduna zakhe le-council of elokozeni ezama-chief upresident wathi thina ama-politician we should be out of these things ama-traditional issues they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho nginokuthaba Dlamini.
Songena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kuleminyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuba uza kothekelela amazwe atshiyeneyo lapho azakhulumisana khona lenkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele Ukraine. Ingcweti kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ukuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcwethi zezempilakahle zithi noma bekhona abenelisa ukutshiyana lomkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle, kumele beyenze-ke i-detoxification. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Nkululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa, kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama-drugs abe still phakathi kwi-system yakhe, ngoba so far abantu that have quit, they've been found to have traces of drugs in their system so many years, 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama-drugs. So there's a chemical reaction iyabenzakele. I-chemical reaction leyana yenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues, so abe lokhu ekhona ama-drugs kwi-system yakhe.
Oqhubeke echasisa uDokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizi lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under odokotela ama-drugs athatha a minimum of 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox, but also there's another program eyayinokuyenziwa iyokulungisisa ingqondo, because i-addiction yezi ukuthi umuntu a-rely kuma-drugs engqondweni yabe engasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba bathiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizi njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust, uTawanda Murepa uthi ukulungisela abanye i-peer pressure lokuswela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhuba lo bethiyane lawo, kodwa lona usizo lukhona.
In the rehabilitation that are there, listed with Ingucheni, with Annex, with Parinato,
eziningi ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela Ingucheni, iParinyathwa, iNgomahulu, eMaswingo neGweru Provincial Hospital, zindawo ezalungiselwa abantu abagula ngengqondo, hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkanti kungesabisi, ethi abazali ababona abantwana babo benalolu dubo kodwa bengafuni ukuthi-ke baphathiswe ukuze luphele, balakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uKnowledge Mpembe okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi sebesungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like
sithi asinikeze usekelo kubantu abaloduko.
Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Wezemidlalo iqembu leZimbabwe Cricket lingilana kusasa leScotland emidlalweni yeInternational Cricket Council World Cup Qualifier kobulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni yeWorld Cup kule India lonyaka. Sixoxe ngodaba lolu loThandazane Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo.
Umdlalo lo uqakathekile okwamagama lapho izaphelelana khona neqembu leScotland, ngoba nalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe selisiyadlala e-India lapho kunemncintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabeZimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lokhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni babhethe, thina sibe sesigcina. Ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa inanga lingathi li-chiefs kungasincedisa ukuthi sithole ama-runs yokusingasemini. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile. Okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka ngesonto ukubana kube ngesikhathi sokulungiselela imidlalo le, kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iinkundla zakoBulawayo lidlala nePakistan. Ngabe babebuye bazodlalela la okwakhathi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye ibe dlalela koBulawayo. Ngakho-ke besekujwayela iBulawayo ukudlula thina abaningi. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile, kodwa iqembu likhona.
Kodwa ubona nzani kuyaphumani kona
abadlali bethu labana okuthiwa ngama-batters esinanzelela ukuthi hayi nxa uRanza loShane Williams loCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe, abanye laba ungathi kuyabehlula. Ngenye indawo okumele siyinanzelele yena leyana ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakuthi abadlali njengokukhangelela ukuthi bezakwenza. Ngoba ungakhangela lanxa lapha bekudlala khona leNepal ukuthi efika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni lapha. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise ebowling yena leyana ukwenzela ukuthi sinciphise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.
Lo nguThandazane Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekobulawayo. Womanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Ngithanda ukubingelela ubaba wami ongizalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi, ubaba uMpofu. Ngibingelele nomama wami ongizalayo, umama Madube eBH 127. Ngithi ngiyanithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina ingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde bantu abami, impilo yanamhlanje yisikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi omakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami. Ngiyabonga Studio 7.
Inkosi namadlahluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda, lo mfowethu uWilson Chuma, lo Debra Sibanda, lo Melusi Chuma, lo Meluleki Chuma.
NginguBrighton Nyathi, ngihlala kuEvunku kulo eLwagwelo kuwat 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLetwini Marisa unkosikazi wami. Ngithanda nje ukubingelela uVumo Chuma, Misheki Chuma, Mavis Chuma, Zebedi Chuma, lokhansela wami uVenenzi Yamagama, ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Yilabo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kuLaptop sikhuluma ngezomnotho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalwamhlanje oluvalisa ngomthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.